iningi lezakhamizi ezikhulume kulombuthano ziveze ukudana okukhulu ngendlela amapholisa asebenza ngayo athi kungabanjwa amasela aphinde abonakale esephendukile ngemva kwensukwana. Ngalokhu umlisa wemlambapele umnumzana Bheki Spencer Manyunyu uthi kuyadingeka ukuthi ibutho lakuleli lisebenzelane lamapholisa ukuze kuqedwe ukutshontshwa kwezifuyo ezibalisa inkomo, imbuzi kanye labo babhemi.
La mapholisa akhona asebenza esigabeni sangakithi e-headquarters ancedisane labantu abakho laba abangamasotsha. Kungaba kunjalo amasotsha lawo angahlali inyanga bajinjwe kusiya ngokunye. Kunjani abafana laba esilinika bona bephuma ngihla ngemihla kusasa bekhona bekhanya sebethatha inkongo sebeqhuba futhi?
Ngaphandle kokutshontshwa kwezifuyo, umgcini sihlalo wekhansil yeGwanda Rural District Council umnumzana Joram Ndlovu uthi ubugebengu beqhela esigabeni sakhe.
Kathesi sebezele okunye abantu abasebehamba begamula abantu ngamabhemu. Abantu laba ngeke uzwe lohedwa okuthwa abantu bayaganyulwa kufuna izimali kwenzakalani. Yinto ezigcweleyo khonapha eMark South, eGwanda South. So asisakwazi ukuthi esingakwenza kuyi.
Kungakho uthi uZulu kathela themba kuhulumende okhona ngoba izikhalazo zabo zingakhangelwa.
Abantu kabasakhulumi kuhle ngohulumende, sebekhuluma kubi, kukhulunywa inkulumo ezingalunganga ngenxa yokuthi kabalamlamuleli obalamulelayo.
Umnumzana George Mlilo oyingunobhala wogatsha lukahulumende lwezokuhambisa lokuthuthukiswa kwezakhiwo okhulume emeli abalimi yena ukhale ngabathuthisi emthethwandaba.
Kuma-prosecutors aba-prosecutors angithi ngabangani bamasela ngokubani bona abayimeli indaba. Amasela ayazibusa thina njengabantu begwanda ama-farmers sithi stokuze bayithithe njengeneta
uthi kuyadingeka njalo ukuthi izigaba zizibuse ngohlelo lwe-devolution hatshi ukuthi yonke into iqhutshwa esigodlweni eHarare.
I-information yonke regarding i-registration yezimota ezinkomo imtshiso record zakhona ziseHarare but i-veterinary yakithi ngiyandi ibaningeke data yonke yabantu kule ndawo ukuthi inqanga phela ukuthi inkomo kidi
Umnumzana Gazembe uthi abazathatha lokho abakutholileyo bayewethula kumongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa. Lo nyaka amapholisa ahlasele esigabeni seShanawugwe edinga amasela enkomo. Ababotshwayo ngaleso sikhathi baphandle ngemva kokubhadala imali yesibambiso ibail ukuze bathonisiswe besuka emakhaya abo. Lokhu sekudale ukuthi izakhamizi zithathe umthetho ziwufake ezandleni zabo lapho zithe zabamba lawa masela. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.